Into eqakathekileyo mangumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana abasilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, le government belizwe.
Ikona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone uMnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods, abalahlekelwe imuli. It's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi iFEMA siyakwazi ukuthi iyiwe hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation badingelwe indawo zokuhlala for the meantime, because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyi-winter and i-construction eziningi will have to take place spring le summer, but kathesi I think uncedo is accommodation, school districts yabantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other, because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, school for their children, lemisebenzi eminingi.